ngiqaleni campaign esithi Monday Water SG othukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sine non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sine-online public meeting lama-officials eBulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo bexoxisana labo ngendaba yamanzi. Kuyabe kushiyana ngeviki neviki ukuthi senzani. Ngasoze simelele impendulo yezinwa, sizabe silokhu esiqhubeka ngoba ziningi izinto okumele zikhanyelwe, ziningi njalo futhi ingatsha okumele kukhulunyiswane lazo ngendaba zamanzi.
Uhlelo lwenu luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima ngoba lathi besivele sijayele ukuthengisela emgwaqweni lokuya phambi kwema-ofisini. Sikwazi kuyindlela elamandla, njalo futhi elethi impumela masinya. Kukanti ngendaba ye-COVID leyi sokumele sitshintshe ukwenza lokusebenza. Okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba le mpumela, ngoba izakhamizi sezikuqala ukuzwisisa. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa naku-WhatsApp abo, sabatshela bathi hayi bayibonile, so kumele ukuthi bazasiphendula. Kunjenje sigoqa umhlangano we-online public meeting, sesikhulume lo-councillor onguye okhangele zamanzi koBulawayo ukuthi hayi uzabe khona. So kuyasitshengisa ukuthi thina mbono walo uqakathekile ukuthi thina yithi okumele siqale ukuba lokuhlakanipha bokwazi isikhathi. Sibe sesisenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani, isikhathi esinjani.
Kuyini kahle kahle kwenza laqalisa le mkhankaso?
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngo-April ka-2020 sananzelela ukuthi abantu bokuBulawayo kabatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule-water crisis, ubesabizwa kuthiwa yi-perennial water crisis, ukuthi kuthi ludubo lwamanzi olungapheliyo. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lakoBulawayo ludubo lobukhokheli, ngoba uBulawayo uvele usendaweni ewomileyo, kala dubo lwamanzi. So sase sinazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqizenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungelakudlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zikhokhe zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP labasezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesiqhobo ba-accountable, ukuthi babe balethe umbiko, balethe ubuqotho ngendlela abasebenza ngayo lezinqumo abazenzayo, lezi mali abazibekayo ngamanzi. Asikhangele igwayisha ngani, iqale ngawuphi umnyaka, akuzwakali ukuthi kwenzakala nokuhlala kuthelwa izimali. Silezinwa eyabekwayo kasiyiboni ukuthi yenzani, kodwa bahlala behamba ngezimoto ezweni. Silabantu esibakhethile ukuba ngokhansila abasemahofisini okuthiwa ngo-enjiniya, asibaboni ukuthi benzani, kodwa siledubo lwamanzi. Kodwa kunamazwe asenkangala anjengaboBotswana, oNamibia, o-Egypt labanye, siyababona bengelali lolu dubo kodwa bona beyinkangala. Yikho sithi thina inkinga somanzi inkinga yobukhokhela. Yikho saqala lumkhankaso ukuze sihlale obukhokhela ibhuku kuze kulethe amanzi koBulawayo.
Yebo,
into engayisho.
Isimo samanzi sinjani koBulawayo?
Izulu liyana kodwa amadamu ethu akagcwali. Kuthiwa amadamu ethu singathi ku-average aku-around 45% kusiya ku-50%. Akagcwali amadamu ethu. Abantu lokhu beshota amanzi, lokhu ehamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona, sesineviki amanzi singelawo. Nasi esikwenza ngomkhankaso lokhathesi nge-petition elakade sihambisa kuzinwa, bese sikuza lokuthi kanti okwenza amadamu engagcwali kuyini, ngoba kasikuzwisisi ukuthi izulu liyala amadamu kawagcwali. Kodwa nxa sikhangela amadamu kwelinye kwezinye iindawo zelizwe asagcwele, asezechitheka. Le dam elikhulu iTogwe Mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje, okuze sibonise ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu ingxenye sokugcwele amadamu amaningi. Kuveka kukhangelwa ngakuhle, kakubanjwa ngakuhle, ubukhokheli kabenzi kuhle, kakuhlolisisi kuhle. Yikho amanzi engasafiki emadamu. Yikho sisithi asoze sine ukukhuluma ngalolu daba, ngoba manje sikhuluma nje lokho engikho abantu abala manje i-council ibithe izayishisa i-water rationing iye one week isuka ku 2 weeks kodwa kayikawenzi ilokhu kwenza mbijana mbijana yikho silokhu ngathi ukuthi hayi amanzi siyawafuna angahambi abe khona njalo abengahlazekile kukanti ngicine ngalinto abantu beluveve abafaba siyayo ngomnyaka ka 2020 namazi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice ngelinye udaba futhi esikhangelane nalo esizalukhangela futhi kuyo nalowo ama-evika ngu-9 esikhuluma khona ngamanzi ukuthi akube khona i-justice asingeze saphelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingane bekusipha impukane ngabantu laba kumele kube nokulungisiswa kube leqiniso.